Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana neSouth Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mgonweshuro uthi kulesidingo sokuthi ohulumende bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. UMgonweshuro wayengumeli weZimbabwe kweleSouth Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of.
Bayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethatheneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kusivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlali kwesikhathi esidlulisileyo.
UMgonweshuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba ezidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi iofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMgonweshuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholayo kuleyo ofisi ilingene.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele kwi-ofisi eJohannesburg njalo ngekokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMgonweshuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole i-passport entsha okwenza asebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa uMgonweshuro uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezitheneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo-registrar general. Udaba ngeke banakekela yini laba bangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Omunye weZimbabwe kule Botswana uMnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHabroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
UMgonweshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa nguMnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.